VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 20 kuzivandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amacala nalawo okulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona, ngoba singakhuluma nge-last week, I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine, sibe le meda okusetshenziswa khona amabhemba empoweni. Sibe lamanye amacala anjalo ngangemuva.
Abafundi benjube high school koBulawayo bangene emgwaqweni betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi zemfundo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakomplaina ukuthi i-school fees iyadura, and mina lapha endihlala khona ngiyagada every day ngiya esikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophe otsheketsha abafika amathumi ayisithupha emadabukabusa namhlanje endaweni yevova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu eleMartin Luther King Jr. Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi benjube high school koBulawayo bangene emgwaqweni omkhulu osuka elokitshini lenjube uqonda enzikini yedolobho befola betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi kuhlangothi lwezemfundo. Abafundi laba bamiswe bengakayifika edolobheni ngamapholisa ababuyisele esikolo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abatshengisele lamhlanje baveze ubuhlungu ababuzwayo ngomumo okhona elizweni, bethi uhulumende kumele angenele athathe inyathelo ngoba impilo zabo ziyatshabalala kancane kancane nxa lumumo ungalungisiswanga ngokuphangisa. Omunye wabantwana abafunda enjube high school uNdalwenhle Ngwenya uthi uhulumende kumele angenele ngalokhu okwemfundo yabo ngoba labo kungaphezu kwamandla abo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakomplaina ukuthi i-school fees iyadura, and mina lapha endihlala khona ngiyagada every day ngiya esikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me. Nasebazalini ngale, they're supposed to provide ukudla endlini for us and pay school fees for nothing. So into esikhala ngayo ukuthi i-government izame ukulungisa izinto. Siyacela lingenele ngoba into eyenzakala lapha hayi nathi ngaphezu kwamandla ethu.
Omunye njalo ongumfundi uBlessing Moyo uthi ukhitshwa imali eziningi ukuthi bafunde kodwa akulalutho abalutholayo.
Thina njengabantwana enjube hayi abazali babhatala imali ezinkulu but asifundi, and babhatala imali eziningi since isikolo zavulwayo asake sifundi, sibuya kuyahlala. Isingwa ziyadura, umphako uyahlupha. So ikhozi kuyenze sademonstrate namhlanje ithi izinto kazitshintshi.
Unkosikazi Sibongile Chuma ongumzali uthi abantwana bathi bafuna ukufunda ngoba ababalisi bekhalele umsebenzi bethi iholo abalitholayo lincane kakhulu.
Abantwana bathi abafundi balethu isi bengafundi, so abantwana bafuna ukufunda bathi bayabhala bazafeyile. Yikho abakukhalela abantwana bathi amatichati imali ncane abaholi imali yamatichi ncane. So thina lathi njengabazali sesikhaliswa ngamafizi esiwabhadalayo 430 mina ngifaka uform 1. La mabhuku maningi ngwabangcwaba ngithengile amabhuku ayinqumbi amaningi ukuthi nakho amabhuku umntwana hambe esikole umntwana uhlezi.
Omunye wabazali unkosikazi Sithabile Maphosa uveze ukuphatheka kubi ethi yena bazame ngamandla onke ukuthi bathenge konke okufunekayo kodwa kulalutho olwenziwayo.
Uyabona ke mina ngiphatheke kabi njengomzali. Lento eyenzakala esikolo le ayikho right. Kumanje sizame ngawonke amandla esilawo ukuthi ama-uniform sithenge, amabhuku sithenge. But abantwana kade sokuthi bahambe esikolo amateacher kuyo. Asazi ukuthi kwenzakalani, asazi ukuthi kuze kube nini. Phatheke kabi okunye okungayiziwa.
Abantwana bezikolo edolobheni lonke lakoBulawayo bakhala ngokuthi umumo oselizweni okwamanje kuhlangothi lwezemfundo uludubo hathi abazalini lababalisi kuphela kodwa lakubo bonke asebevuka mihla ngemihla besiya esikolo behambela ukuya kwejisa bengafundi. Iningi lababalisi abakho ezikolo ngoba bezophisana ukubuya emsebenzini ukuthi lalabo abayabe bekhona bengafundisi bekhala ngeholo elincane abalitholayo. Uhulumende uhlala ekhala ngodubo lokuswela imali ethi genelisi iholo elifunwa ngababalisi. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo kwezemfundo umnumzana Kane Mathema ngokutshengisela kwabafundi lokhu ngoba ubengasabeli umakhale ekhukhwini wakhe. Ngimele Studio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophe otshekesha abafika amachumi ayisithupha emadabukabusa lamhlanje endaweni yeVova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Lokhu kulandela ukubulawa kwabantu emgodini yegolide kusetshenziswa amabhemba. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ababothwe laba batholakale belemthini yokudinga igolide, amahloka kanye lezinduku lapho behlaselwa ngamapholisa lamhla kuseni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni, uChief Inspector Philisani Ndebele, uthi ababothwe laba bagoqela ubaba abangamathumi amane lane kanye labomama abalithumi lasithupha ababikwa bebethengisa impahla ezibalisa utshwala okungekho emthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimpamgodi ezihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. UChief Inspector Ndebele uthi amacala okubulala kusetshenziswa amabhemba sevamile kulomango kungakho bethethe lelinyathelo.
Indaba leyo kuthiwa ngamashurugwe ibala eseliphonga usetshenziswa ebantwini bonke abayenza amacala. So amacala nalawo okulimaza abanye or ukubulala kusetshenziswa amabhemba akhona. Ngoba singakhuluma nge-last week, I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoweni. Sibe lamanye amacala njalo ngangemuva. So asingeke sithi khona lapha emadweni South kawakho. Hence yikho siyenza i-red lay ukuthi sizame ukuthi khona kube lokuthula esigabeni.
Nyake ngendaweni yeVova kubule omunye utshekesha kusetshenziswa amabhemba kumbi amaNdebele labeshoneni. UNdebele uthi bazaqhubeka behlasela kuzo zonke indawo okwenziwa khona egolide okungekho emthethweni.
Nasile ndaba zodlame endaweni zenu ezijekeshwa khona. So sizaqhubeka si raid indawo zenalezo kuze kube le lokuthula. And I saw Vova yodwa nxa sikhuluma eMateven South sila indawo zabo Fort Jackson sila bo Felabusi sile indawo zabo Mpoints ePlumtree igolide liningi eMateven South. But thina esikutsho nje amapolice sithi abantu aba mayine abembi igolide ngokusemthethweni.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezimpamgodi eZimbabwe Miners Federation umnumzana Philemon Makuwele ukhuthaza amalunga ukuba asebenze okusemthethweni ngoba nyethelo luthethwe ngamapholisa liqondile njalo lizehlisa ukudalwa kwamacala.
Kuyi-rage le yenziwe namhla le it was long overdue. Kudala sayimelela because iVova had ihapa ama-thieves, ihapa abantu bonke kunabantu abaningi kakhulu abangazakaliyo ukuthi bagebha kobani bamayina ngapi. So this is the first step eyenziwe esiyithabela kakhulu because kathesi ama-miners zonke siwarecommend ukuthi babe lama-registers ama-workers abo kwenzela ukuthi singabe lama-ghost workers singakwaziyo ukuthi basebenza ngayo. So siyathaba kakhulu emuveni zomapholisa le maybe zingaqeda idaba lolo labantu bama amabhemba lo.
Ababothiwe bavalele enkambeni amapolisi eGwanda njalo bakhangelwe lokumiswa phambi komthethandaba besetheswa amacala athiyeneyo abalizele ukwemba amatsha ligugu okungekho emthethweni. Ukwemba igolide okungekho emthethweni kulesi gwebo seminyaka emibili entolongweni. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide okungekho emthethweni ngenxa yokutholakala kwemisebenzi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi kulinje ngokudla maye babo abantu abadli baphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawini kule indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu elele Martin Luther King Jr. Day. Lanxa umuyi ilanga lakhe lokuzalwa lingumhla ka-15 kuzibandlela, uhulumende wemelika wabeka iceleni umvulo wesithathu kuzibandlela ukuba likhefu lokunanza umsebenzi owenziwa umoyi yena owayedume ngokulwela ilungelo labensundu lemelika. Ukuhlaziya ngokunanzwa kwaleli langa, uMichael Ove weStudio 7 uxoxe losakhulayo umnumzana Kelvin Manduna wesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Melika njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngathi impilo yakhe it was exemplary. Ngumuntu owabhubha way too early esayengumuntu young man, kodwa ngumuntu elombono far ahead of his time. Wayebona ukuthi ilizwe leli ukuthi lihambe phambili as a nation kulamanye ama-values okumele siwaqhakathekise, and it took time ukuthi ilizwe leli to achieve those objectives Martin Luther. And ngumuntu who inspired ama-liberation movements to Africa. Uluther wayekhuluma a lot on izinto ze-poverty.
Awungitshele yini umbono wakho mayelana ngalolu suku?
Ilanga lika Martin Luther liqakathekile, more importantly lika Tesi ngesikhathi sika Mongameli Trump, when ilizwe is very polarized and a lot of ama issues Martin Luther ekade elwisa about inequality, about racism and especially poverty for people of color. Those issues are resurfacing ngokubona kwethu.
Kulabantu abaningi abakhangela ilizwe leMelika besithi yebo bayathakazelela lolu suku, kodwa amalungelo abantu khanya ngani awahlonitshwa kweleMelika. Siyabona abantu bedutshulwa ngamaphoyisa ngezinto ezishiyeneyo, ikakhulukazi abantu abensundu. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami, there has been a lot of progress. It's not 1960s kathesi, kodwa as you are saying, kulo msebenzi omningi still to be done ngendaba lezi. Ngezinye izindawo siyabona ukuthi sokule progress.
Si lokhu sikudaba lunye lokuhlonishwa kwamalungelo abantu njalo sikhangela impilo kamoyi uDr. Martin Luther King Jr. njengelizwe leZimbabwe, kukhona na esingakufunda nxa sisikhangela impilo yakhe?
Kulokuningi. If you ungakhumbula ispeech kaLuther, the most famous one about the e-dream, one of his dreams was for e-equality among abantu. And ungabheka ilizwe lethu leZimbabwe, inequality, lack of empathy ngama-homework. Nxa ngisho njalo ngisithi ama-chefs baphila on a level far ahead of ukuphila of ordinary Zimbabweans. Sikhatshana kuma-ideals kaMartin Luther.
Lo ngumnumzana Kelvin Manduna osakhulayo njalo oyingcwethi ecubungula izombusazwe lamalungelo oluntu eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Uxoxelo Mike Hove weStudio 7 ecingweni ekhonapha eWashington DC. Live Talk lamuhla sikhangela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eMelika kuqhathaniswa laseZimbabwe ngelanga abeMelika benanza ilanga lokuzalwa konsundu wayelwela amalungelo oluntu uMartin Luther King Jr. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Amandla zenkampani yokwemba amalahle ewange Collieries ibikwa zisithi zikhangelele ukukhupha amanzi emgodini yamalahle kusukela namuhla kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula ngomgqibelo elibangele umonakalo omkhulu wokulinkampani kwathi iningi lalahlekelwa zimpahla. Umphathi ntambo kahulumende umnumzana Fortune Chasi uthi amagetsi aseza silela ngamandla ngoba izulu leli lidale umonakalo njalo esitishini sewange power station. Umnumzana Mandla Nyoni ohlala number 1 ewange uthi banengi omakhelwane bakhe abalahlekelwe izimpahla.
Laphana kwenzakale impahla zabanikazi abantu bachuthekele izimpahla zabo izindlu kanti abona ukuthi amanzi angagcwala umuntu efike ekhalweni kanti yabo next time gate yakhe sekuyingozi kanti yabo nezimoto ezinye ziphethe ziganqela nje lezihlahla zile. Lesi sehlakalo dade sibuhlungu kakhulu yazi ukuchithekela komunye umuntu womuzi wakhe into eluhlaza. Noma kungazange kwehlakale kini but kwehlakala kohlupho kofoyena kubuhlungu. Ngokuba umuntu lowana ngathi ngikhangele ngalolu suku wethukile kona uza kuthenga ngani lowo mbheda, uza kuthenga ngani iTV, uyathenga ngani isofa, into zakhe zonke sezimanzi, iplanka phela liyabola ka, kube sokuya ngapha vele kune ngokumoshakele lapha. Abanye imoto zakwade zingenda emanzini, so asonto enhle leyana, into eluhlaza.
Labo abathinteke kulesi sehlakalo bangaphi kathesi, ukhona obasizayo yini?
Lapha lesi sehlakalo ngizithi abanye bathethe bahambe eGuest House. Ewange kona pa eKorea. Kukhanyisa lapha eGuest House leyo ngeKorea. Laphana ngale ngaphansi ezitolweni angisafikanga but ngiyawathi amanzi yana kade efika kwamanye amabhidi ngasoduka ngezitolo. So ngingabi kwazi ukuthi angenile phakathi eshopu nokwenzakale njani. So la ngale ewange futhi eCinderella lako kwenzakale same story ngakho lokho kwenzakale number 1 kithi ngapha kumadala womngako la bangenele ngamanzi. So bacinisile kukhuthwa endaweni yabo. Sihanisa kule ehlala emaklasini. Yabona amanzi ngendlela abe kuya ngayo. Lezindlu zankona ngendlela ezamiswa ngayo ayipuwa planning egodini laphana vele into vele ozazikhanela ukuthi uzayenzakalani ke hayi laphana mboni ukuthi yakuqana khanya vele amanzi ayikengele lokho kuthi ayimbisana but akakathesi lokukhanya unyanyile uzama lo.
Izulu lihlezi lisina yini khona ngapho kumbe bekungwakuqala ukuthi lini ngamahle
libe lingani emalangi nonke lapha kule nto engukuqalisa manje khona bikapho kuyehle kona lo monakalo lo.
Lo ngumnumzana Mandla Nyoni ohlala inumber 1 ewange sixoxela ekhonale ewange. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iningi labazali kanye lengcwethi kwezemfundo bathi bakhathazekile ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngababalisi abakhonona ngeholo eliphansi langokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Bathi lokhu yikho kubangele ukuthi izifundi zenjube high school namhla zitshengisele emigwaqweni zikhonona ngokwenzakala ezikolo. UGives to Studio 7 uxoxa lo ngodaba lolu lo Dr. Sifiso Ndlovu wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association. Lo mnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF labalandeli bomsakazo weStudio 7. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni umnumzana Ndlovu sungula lolu daba.
Osokukhona ukuthi izinga lezemfundo liza kwehla njalo. siyabona ke imphumela ebizweyo leya elevulu kakhulu abafundi abapasileyo ukuthi sithola ingathi inani elithe lapasa laba yi-5,000 phakathi kwe-17,000 okutshengisa ukuthi iningi labafundi bazavela baphinde nxa beza kuthi bakhuphukise ukuphumelela kwabo. So lokhu ngokunye okuliphawu ukuthi ezemfundo ziyehla. Yebo phela ababalisi bemadolonzima basindeka ukuthi lalokhu abakusebenzelayo ababuboni sebezebesiya bengathi bayakholwa ukuthi bona ngabamazwa.
Sithathe ubaba Mkhula Ncube.
Lapho ngikhona lapho eRupani kukhanya kulesi sikole ngiso lapho eGandangula abahamba nje abantwana esikole. Kodwa akakwinto kwangikhona hhayi akucaci ngoba lamatitsha abuye lokhu ebebuya nje mbijana kabashibo labana babuya ngesikhathi eminyakeni yonke ukuthi babuya ngesikhathi esikolo okuthi akuyadondisa sibi ngoba hheyi lezikolo zakhona zikhwelile lapha uhulumende la uthi hhayi lingakhwezi kuyaphikiswa na baba phakathi kwesisa amagana la imfundo phansi baba.
Thathe ubaba-ke uSibasa Juma ecingweni.
Hayi abantwana basinisile sibe babuhlungu kakhulu ngoba abaningi bakhona vele kabashaya esikolo sebesezendlini uyabhadalela ngani ngawuzafikela ama-1,000 ama-700 yona lawo wena mzali ungakwanisa ukuthi uyenelise ukuthi uyitholi kuzobe emabhukwini ukuthayinifomu. Hayi abantwana baqinisile kakhulu ngoba bakithi akusela kufunde ikhona laphana njalo besiya khona ngale labo bangani bayazuza kakula kuphela kufundiswa abakwenziwayo ngoba la masita phela ayakhala kawo kabasuzi bahamba baye emsebenzini.
Sesilobaba-ke Thandeko Zinto Mkandla wayengumphathi isikolo khona ngale Gwanda.
Okuyinto lokhu kungathi nje sekufohla nxa zonke ngenxa yobunzima obukhona ngoba lapho khona okwesoweto ka-1976 kwaqalisa kungathi kuthiwa abantwana nje bapha mantile bebatheni kwakhula kwaze kwafika lapho kwafika khona ngo-1994. Lokho okwenzakalayo kuba yisibonelo ukuthi elizweni leli akulanto eqondileyo, akulanto ehamba kahle, kuza kwenza ukuthi mhlawumbe besuka kulokhu ukubhinisha abakwenzayo okade kugcwele ukuthula kungagcina kumemetheka ilizwe lonke.
Sinobaba-ke uBelief Gawule webandla le-ZANU-PF.
Into le yebo phela udubo lukhona emadolobheni, abazali baphakathi kodubo, abantwana bayananzelela, abantwana baphakathi kodubo, abazali sebebhadela izimali. Omunye uke wathi kimi ababali singapha emaphandleni kwezinye indawo lapho kulamacimbi khona sebeziyela ukuyagola amacimbi betshiya abantwana bebodwa bengafundi. Umzali lo ungomunye wabalisa nje abakhona ezigabeni kade ekhuluma esijondalo. Ngokubona kwami abantwana labo emadolobheni ile qiniso abazenzeli laba abantwana. Angithi ukuthi abantwana abacabangi kodwa ngithi abantwana ukuthi baqoqane benze into enjengaleyo kunesandla esithile.
Laba ngabanye abaxoxela uGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifikise amaranzi angamakhulu amathathu lamachumi phosa yisithupha i-358 esigabeni sakuqala somdlalo ohlobo lwe-test eliwudlala leqembu lakweSri Lanka esigodlweni iHarare. Intathe yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo liqale ukutshaya ibhola kulomdlalo oqhutshelwa enkundleni yeHarare Sports Club, njalo abadlali balo abathathu ababengamavulandlela benelise ukuthola amaruns edlula amajumi amahlanu ngamunye, okuyinto engavamanga kuqembu leli. Abadlali ababili abaye babaqale ukungena enkundleni besiyatshaya ibhola ngoPrince Maswaure, yena othole amaruns angamajumi amahlanu lanhlanu, kanye loKevin Kasuza, yena otshaye amaruns angamajumi ayisithupha lantathu. UKasuza yena bekungokokuqala ukuba adlalele iqembu leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwetest, njalo utshele athele izindaba ekupheleni kosuku lwakuqala uba uthokoze kakhulu ngendlela adlale ngayo.
Ngiyajabula kakhulu, njalo ngilesikhathi eside ngilungiselela lolu suku. Ngokusebenza nzima yikho ke ngizwa ngilokusuthiseka ngendlela engidlale ngayo. Sithe singena enkundleni uPrince wathi kumele sidlale sijonge ukuba siyale silokhu sisenkundleni, hathi ukuba sigijimisa ukuthola amaranzi, njalo lokhu kusisebenzele.
UKasuza noMaswaure bathe sebekhutshwe enkundleni yabadlali abaze ngemva kwabola kubenelise ukubuthelela amaranzi alohlonzi, njalo udlale kuhle ukudlula abanye bonke ekutshayeni ibhola nguCraig Evan, yena othole amaranzi angamachumi ayithoba munembili lanhlanu 85. Umdlalo uthe umiswa ekupheleni kosuku lwakuqala iqembu leZimbabwe bese libuthelele amaranzi alikhulu lamachumi ayithoba munembili lathoba munemunye 189, wathi namhla-ke likhuphule lelo nani laze lafika kumakhulu amathathu lamachumi amahlanu lethoba munembili a-358. Ekumisweni komdlalo namhla ntambama iqembu leSri Lanka beseliqalile ukutshaya ibhola, njalo beselithole amaranzi angamachumi amane lambili ngemva kokulahlekelwa ngumdlali oyedwa kuma-overs alichumi lane. Ngaphandle kukaKasuza, iqembu leZimbabwe liphe ithuba abanye njalo abadlali ithuba lokudlala umdlalo wohlobo lwetest, njalo laba ngababalisa uVictor Nyauchi kanye lo-Ainsley Ndlovu. Umdlalo uqhubekela phambili kusasa ekuseni, njalo kwakathesi iqembu leZimbabwe lichiya eSri Lanka ngamaruns angamakhulu amathathu lechumi lesithupha a-316, njalo iqembu lezivakatshi liphethe ama-wickets ayithoba munemunye esandleni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe abasebehlala kwele South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi baza kuya enkambeni zamapholisa kuyawanxusa ukuthi athathe amanyathelo ngezigebengu iningi lazo ezicatshangelwa ukuthi ngezeZimbabwe esezithwalise abantu amagabha avuzayo emalokitshini aweHillbrow, Beria, Leyove, leJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMabhena uthi njengenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ngeke bagoqe izandla abantu bekhutuzwa emgwaqweni, bengenelwa ezindlini, begwazwa, betshaywa, abanye bebulawa izigebenga lezi.
Abantu bayathathelwa ama-cellphone, bayagwazwa eHillbrow, amapholisa kakulanto ayenzayo. Nxa abantu bengavikela amapholisa ukuthi ngobani abenza udlame lolu babenza i-crime leyo, amapholisa ababamba laba bantu abatshele ukuthi wena ubotshiswe ngubani. Nxa umuntu lo ephuma e-police station abe sezodubula lowo muntu onguyombophisi leyo.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Shabalala, yena othi sekule ndawo vele zingasahanjwayo ngenxa lezi izikliwi. Enye yalezi ndawo uthi kusemahlanganweni omgwaqo u-5 lo-Abel eBeria, lapho kule xuku labotsotsi asebesaziwa.
Abantu babanje mini ilanga likaleli bengenise lapha lenyamandaba ebizwa kuthiwa yibhadadi. Abantu abantombazane, amadoda athathelwa amafoni, athathelwa izimali, baphuma nje bebaningi fika 5, 6, 7 befike nje bethathe esiphazweni sapho sithengisela khona esitendini sabo. Khona obunsisi abamgwazileyo bamthathela ifoni.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cosmas Ncube uthi izinto ezifana lalezi ezigcina zidala udlakela lwe-xenophobia.
Kunzima, akusaphileki, kuyesabeka, kuze yikho okwenza lalaba abaziphethe kahle begcine sebesenkingeni nxa yabo labo abatshontshayo. Abanye bahambisana lamaphoyisa, abangane bamaphoyisa abakhulu kakhulu. Akusibo bonke abantu bakithi abagangayo, there are very few, kodwa the ukangangwabo is very effective. Kuyalimaza kuwisa lezithunzi.
UMnumzana Mabhena uthi usizi ukuthi iningi labahlukuluzwayo labo ngabeZimbabwe, kanti-ke kulobufakazi bokuthi iningi lezigebenga lezi ngabeZimbabwe njalo.
abafana laba abaphethe imenze umuntu waseZimbabwe nxa ekhuluma uyaza uzwakala ngolimi ngoba njoba sikhuluma isiZulu uyabusiza udai lo ngwasekhaya lo ngumZulu lo vele ukhulele eSoweto yikho futhi abantu ababambayo babamba izalwane zaseZimbabwe yikho ke kulula ukuthi kwazakala ukuthi laba ngabaseZimbabwe kodwa amapolisa akawenzi lutho
uMabena uthi bazaxoxisana lomkhulu wamapolisa kulamalokishi ukuze lezi zigebenga zibanjwe zivalelwe ejele okwesikhathi esite Melesitu 7 Johannesburg le South Africa nginguBenedict Nhlapho
Siyabonga Benedict Nhlapho olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe